Umnumzana Trump inkisela ezizwayo mpela njalo eziqatshayo edume ngokwakha izindlu zezitezi eziqongaziye emayezini ezigoqela amahotela. Wathwetshulwa yingwe ngenyanga kaNhlangula mhla zilitshumi lane ngomnyaka ka-1946, okutsho ukuthi seleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisikhombisa 70 years. Unkosikazi wakhe nguMelania. UTrump ulabantwana abahlanu ababalisa izibulo lakhe uDonald Jr., indodakazi yakhe u-Ivanka, u-Eric, uTiffany lo Baron oligcina thunjani. Umnumzana Trump wathathela umsebenzi wokwakha kuyise njalo ulamabhilidi lama-golf course emazweni achiyeneyo omhlaba amlethela inkulungwane lenkulungwane kumbe izigidi zemali ngomnyaka. Iphephandaba elicubungula inotho yezipatsha zeMelika lemhlabeni jikelele eleForbes magazine lithi inotho kaTrump ingena kumabhiliyoni amane lengxenye $4.5 billion. Ubikwa njalo elamankampani edlula amakhulu amabili aqhatshe inkulungwane lenkulungwane zezisebenzi emazweni achiyeneyo. Umnumzana Trump uthi ukuba ngusomabhizimusi kwakhe yibufakazi obuveza sobala ukuthi ulalo ulwazi oludingakalayo ukusungula imisebenzi njengomongameli. Kodwa kunengi ngaye okwethusa abanengi emhlabeni jikelele lakhonapha eMelika abafana lesizalwane seZimbabwe esihlala eChicago uAndile Mpofu.
Njengomntwana ongaveli lapha, umntwana ozele eZimbabwe kwelinye ilizwe, kulokwesaba okukhona phakathi kwethu ukuthi sesolo mongameli omutsha uzosiphatha kanjani. Wavele wakhuluma into eziningi ekuqaliseni kwekhampeyini yakhe ezayenza ukuthi lathi thina abavelela ngaphandle kwelizwe leli sibe lokungahlaliseki ezinhliziyweni zethu. Kodwa nxa sesikhanyela futhi kukho sikhanyela ukuthi ahule singathi singakuyenza khathesi. So kuyikho kukhona esingakwenza kukwamukela sibe open-minded kancinyazane ukuze lathi sibone ukuthi amathuba azabe evuka yena esangumongameli welizwe lathi noma singaveli lapho elizwe sikwanisa ukuthi sibe singakwanisa ukuthi lathi singawasebenzisa.
Yebo, ulokwesaba uMampofu ngodaba lwe-immigration njengabaningi. Kodwa simbuze ukuthi kudaba lokusungula imisebenzi ubona uTrump eluphatha njani njengosomabhizimusi.
Uyabona ukukhokhela ibhizimusi lakho lokukhokhela ilizwe into ezithiyeneyo. Nxa sikhanyela umongameli wethu omutsha singabe silokwethiwa kancane ngoba yena futhi aphinde athi kafuni ukuthi abantu abangaveli elizweni leli labo bekwanisa ukuthi labo bengene emsebenzini bengakwanisa ukuthi labo bebephakathi kwakho konke. Ingazathi yakhetha kodwa futhi nxa esevele waqhatshwa ukuthi abe ngumongameli asaphenduka athi hhayi siyalamukela sonke. Ithemba lami yukuthi lokho aye akutsho nxa ekhuluma esithi siyalamukela sizalifuna lisebenze kakuhle ikhaza akuyenza.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe esingapha eMelika, umnumzana Meli Dube, uthi ukuba ngusomabhizimusi kukamnumzana Trump kulakho ukumphathisa ukuba ngumongameli olohlonzi ekusungulweni kwamabhizimusi kumbe kubuye njalo kumgwenxe.
Yebo, kungamphathisa kodwa kungaphinda futhi kwenze angaphumeleli kakuhle ngoba siyazi ukuthi yena ngomkhumbulo wakhe ucabanga ukuthi umnotho uwa uvela phezulu njengezulu. So nxa unganothisa kakhulu laba abavele benothile khathesi kutsho ukuthi imisebenzi iza kuya kulabo abangelayo khathesi, iza kuya kulabo abanganothanga, iza kuthini. Kodwa siyakwazi ukuthi just a few days ago, like a week ago, i-Oxfam irelease i-report ukuthi konkhona engxa yensuku ezimbalwa esanda kwedlula ethi yona abantu abangu-8 emhlabeni wonke abanothileyo banothe ukwedlula amabhiliyoni lamabhiliyoni abantu abaphuwa kulo mhlaba. So lokuyana kusitshengisela ukuthi kungkona inotho ingaze ibe sezandleni zabalutshwane. Kakutsho ukuthi kungkona izanetha iza kuna njengezulu kulabo abangelayo.
UTrump ngumuntu owaqala kudaladala ngeminyaka yabo 1980 ukuchodoza ubudlelwano bemelika lamazwe afana leChina kanye leJapan kwezokuthengiselana esithi amazwe la enza kube nzima kwelemelika ukuthengisa impahla zayo kulawo mazwe lanxa nje kulula kiwo ukuthengisa impahla zawo emelika. Lalamhlanje ukhuluma mazwi manye njalo kusobala ukubana ohulumende balawo mazwe bakhathazekile ngalakho ukukwenza umnumzana Trump. Uhulumende weMexico laye ukhathazekile ngemva kokuba uTrump ethe uzaxotsha izizalwane zalelo lizwe emelika aphinde akhe umduli omkhulu ovimba izizalwane zeMexico ukufohla zingena emelika. Sengenileke umnumzana Trump ebukhosini njalo abaningi abamsekelayo bayathokoza. Kodwa abanengi njalo abamzondayo kumbe abangavumelani lenjongo yakhe lakho konke akumelayo bayaqoqa ukuzabalaza ngokungena ezitaladeni lamuhla la kusasa lasesikhathini esizayo besola umbuso wakhe.